So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 19 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo nansi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu ngeCOVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi yakhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Abe Zimbabwe abalencwadi zama special permits ezokusebenza lokuhlala kwele South Africa bathi baphatheke kabi ngoba lezi ncwadi seziphelelwa isikhathi, kodwa uhulumende walelo lizwe elokhe engakatsho ukuthi uzazivuselela na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu 25 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 452 belomkhuhlane lo. Asebebulewe yi-coronavirus kuleli sebesedlula inkulungwane ezine 4,181. Asebefunyenwe belayo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 121,498. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose amahlanu 47,809. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 43,572. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,193,346. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,348,374. Ivandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi yakhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bafa bavumela umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Umnumzana Charamba wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokhetho lweZambia lapho umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema anqobe khona umongameli Edgar Lungu. Inengi liwasolile kakhulu amazwi kaCharamba. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokho sibona ngani kunxele njalo akuvumelani le international relations le free and fair elections ezingenziwa eZimbabwe. Uzama ukuthusela abantu kwenzela ukuthi abantu banqaphe babe le apathy bathi vele abasoze bavote. Yikho ke lo lokhu sifuna ukutshela amahlabi ezulu ukuthi akulunganga ukolomba inyoka esemlindini kuzacina sokusiba le civic unrest eZimbabwe abantu bahlupheke ngenxa yokukhuluma okubo okwenziwa ngumuntu omdala. Siyacela sivumelana njalo labantu bonke abeZimbabwe ukuthi statement sakhe leso kabuye ezexolisa njengokukhuluma kwakhe kwenzela ukuthi iZimbabwe izinze. Sibona ngani sokulesikhathi esiningi uCharamba ethethisa esenza okufunayo thange lapha uthe uHH president elect weZambia loChamisa president Chamisa ngabathengisi sathi sikubonile. Namhla sephinda futhi sibona ngani uyazikhulumela mbe uyathunywa nguPresident weZANU-PF uMnangagwa labanye bakhe.
Kukhona yini elizakwenza ngalolu daba?
Iqiniso ukuthi iMDC libandla labantu njalo kayisoze ithathe amanyathelo bengavelanga ebantwini. Sizangena ebantwini sicubungule siye ku civic society siye kubomama labontanga labantu bonke jikelele i-answer izaba khona kodwa abantu bazondile bazasitshela ukuthi senzeni ngoba sifana nale nyanda yenkuni asisoze senze sisodwa ngoba khathesi sigcigcwiza sisithi CCC, Citizen Convergence for Change. Lokho kutsho ukuthi abantu yibo abafanele ukuthi khathesi bazimele ngoba iMDC seyalima yathintitha yahlakula sokusale labantu bavune mntana inkosi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Owalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Christopher Motswangwa utshelela umsakazo ukuthi ibandla lakhe liyasihlonipha isisekelo sombuso sona esithi onqotshwe kukhetho kumele adedele umanqoba. Kusenjalo umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukunqoba komkhokheli webandla eliphikisayo kweZambia umnumzana Hakainde Hichilema kukhetho lukamongameli kumengezelele idlabuzane lokuthi enze okufanayo kukhetho luka-2023. Uthi njalo uzasebenza nzima ukuze athole amavoti ayizigidi eziyisithupha 6 million njengalokho okwahlelwa libandla lakhe. UChamisa uthi uzakhankasa kabanzi ehuge abantu emaphandleni kanye lasemadolobheni ukuthi bamvotele ngobunengi ukuze enqobe elungise umnotho welizwe kanye lezombusazwe ezingahanjiswa kuhle. Lokhu kuvezwe isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda kungxoxo ayenze lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Khonokho ngibone ngani kuyinto enhle kakhulu ezasiza lokho kwenzakala kweZambia ukuthi liyabona ukuthi kulolu khetho abantu abaphumileyo babe baningi ukwedlula ukhetho oludlulileyo kweZambia. Kulesifiso esikhulu kakhulu ukuthi kweZimbabwe kube khona amavoti akaPresident Nelson Chamisa afika 6 million ngo-2023. Ngalolo hlobo kufanele abantu abangu 6 million abavotela uyinguquko kweZimbabwe bazimisele ukuthi baye register babhalise isikhathi sesekhona belungiselela ukuya vota ngo-2023. Lolu khuthazo luqhakathekileyo njalo sikhangelela ukuthi luzaletha inguquko enhle kakhulu kuzwe lethu elihle kangaka njengeZimbabwe eselibhidlizwe ngendlela embi kakhulu ngumbuso lowo okhona kwelamanje.
Abanye bathi abamboni ekhankasa umnumzana Nelson Chamisa ekhankasela ukhetho oluzayo kumbe ekhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota. Uzalithola njani inani elifika ku-6 million?
Uqakathekile ukuthi sazi ukuthi uPresident Chamisa ngumuntu womthetho njalo uyakuqakathekisa ukuthi abantu banga umkhuhlane khona okwamanje kodwa siyazi ukuthi njengoba libona ukuthi eZambia kwenza kalukhetho bangezelela inani labantu abavotayo ngamanumber ayifila 1 million kutshengisa ukuthi abantu lapha bakhona zikhona indlela ezishiyana lokwenza amarali ezishiyene lezi lokwenza amarali ezingabamema njalo zibakhuthaza ukuthi bangene ekhethweni inkalakatha yodubo esikulo kwele Zimbabwe itshengisa ukuthi vele omunye womkhankaso omkhulu kapresident uChamisa umnangagwa ngoba angalele siyaphambili siyehluleka abantu bazakubona lokhu kulithuba lokuthi bantshintshe indlela abasebenza ngayo ikakhulu ekungazami ukuyavota ngesikhathi sokhetho.
Inani leli ele 6 million lifike njani kulo? Ngobani labo? Njalo bayenelisa yini ukubhalisela ukuvota njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi akula zithupha?
Amanani lawo abalwe kahle kahle kukhangelwa izigaba lezigaba yikho umkhankaso khona kathi singokuthi abantu babhalise ukuyavota.
Uthe umnumzana Chamisa akafuni kube lembuthano engamemethekisa i-COVID-19. Zikhona yini ezinye inhlelo aziqhuba kwezinye indawo njengekulenjini ukuthi akhulumisane labalandeli bakhe kumbe lalabo abangamaziyo abafuna ukwazi ngaye?
UPresident Chamisa sikhuluma manje utholakala ngendlela ezishiyeneyo eziningi esebula injini lezi ngekhwebula injini uyakhulumisana labantu siyakhulumisana labantu ngendlela ezithatha amaqhinga ukuthi abantu bangabanjwa ngumkhuhlane.
UDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. AbeZimbabwe abalencwadi zama special exemption permits ezibavumela ukuhlala lokusebenza kule South Africa ngokusemthethweni bathi baphatheke kabi ngoba lezi ncwadi sezizaphelelwa isikhathi kodwa uhulumende walelo lizwe elokhe engatsho ukuthi uzazivuselela na. Uhulumende lo wandise ukuqala ukubhalisa labo abafuna ukwengeza isikhathi salezi ncwadi ngenyanga ezayo phambilini kokuphelelwa isikhathi kwazo ngompalakazi. Iningi lalabo abalamaphemisi laba khala njalo ngokuthi amapasipoti abo lawo asephelelwa isikhathi sokusebenza. Bathi udubo olukhona ngolokuthi ukuvuselela amapasipoti la kunzima ngoba kuqala ngokubhalisa ebulenjini be-intanethi umuntu abesebizwa esigodlweni someli weZimbabwe lapho aphiwa khona amafomu amele awagcwalise. Abanye bakhala njalo ngokuthi imali engena kumadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlano $350 ebhadalwayo nxa umuntu efuna ipasipoti ephuma ngesiphangiphangi iphezulu kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokoto unkosazana Victress Mathuthu.
Ngikhuluma nje abantu abaningi ama-passport abo asephelwe yisikhathi ngoba a-expire ngo-2020-2021. Njengoba ama-passport ephelwe isikhathi abantu belinda amaphemithi sokuyisisimo esibi kakhulu esinzima. Ngaphezu kwalokho abantu ukuthi baze benelise ukuthi bathole ama-passport amatsha. Ayi kuyinto enzima ngoba singakabali ukubiza kokuthi uthole i-passport yaseZimbabwe. Sibala nje indlela nje ekwenzeka ngakhona khonapho ukuthi abantu nxa befuna ukuthola amafomu lawo ukuthi bawafile eZimbabwe consulate ukuze bawathumele eZimbabwe bayethola ama-passport. Ukuthi uzuye fika khona e-consulate, hayi, umshikashika. Kusamela ukuthi uqale uye ku-website, uye booker, ubhukhe ilanga lapho ozoya khona e-consulate. La kukubhuka khona akusinto elula nje ukuthi uzaphonga ufika ku-website uthi hayi mina ngifuna uhamba ngomvulo. Yinto enzima okokuthi kusamela ukuthi uqale ubone ukuthi ilanga labo abalivulileyo lapho umuntu ongaya khona e-consulate kunini.
Njengoba abantu abaningi bekhala ngendaba yokusilela kwemali yona i-passport yeZimbabwe idula kangaka ikakhulu nxa umuntu efuna ukuyithatha ngesiphangiphangi. Abantu bathini ngendaba nale yemali ye-passport?
Intengo ye-passport yaseZimbabwe iphezulu kakhulu iphezulu kakhulu. Abantu bayihluleka ukuthatha ama passport ngoba ukuthi uzoyithatha ipassport yaseZimbabwe ongalezi insuku kuthiwa kuthathwa le okuthiwa yi-emergency kuphela ebiza $318 eyimali izizalwane zeZimbabwe ezisebenza la eSouth Africa eziningi ezingayiholiyo ngenyanga. So ma kwethwa ipassport isidula ize idlule umholo wakho wenyanga uzayithatha ngani?
Lona udaba lwama passport aweZimbabwe asephela umsebenzi ludaba oluhlupha kanganani?
Mina njengokuthi sengihlale phansi ngabona ukuthi kunzima kungakanani ukuthi abantu babhukhe ukuyathola amafomu eZimbabwe Consulate eEastgate. Ngibone kungcono ukuthi labo abehlulekayo sizame ukuthi sisizane mina labo. Akukho lula ukuthi uze ungene kuwebsite uye bhukha islot ukuthi uye consulate. Kufuneka ukuthi ube lamadatha. Akuyinto abanye abantu ongathola ukuthi umuntu kasebenzi lokuthathwela amadatha kunzima. Ngakho kungakho ngihlale phansi ngacabanga ukuthi abantu bayahlupheka. Mina ngiyoba ngile access ku-internet ku-Wi-Fi. Ngingakhona ukuthi ngizame ukuthi ngisize labo abangayenelisiyo. Bakhona futhi abanye abangabe belayo i-data kodwa kube nzima ukuthi bawenelise ukuzibhukhela ngoba akusikho ukuthi kuyinto elula. Akululanga. Kufuna umuntu ongathi usekujwayele. Yikho nje mina ngithi ngiyimi ngicela ukuthi umuntu ofuna usizo angesabi ukuthi aze kimi ukuthi hayi ngimsize ukuthi abhukhe ayothola amafomu e-consulate athole ilanga lapho i-consulate ezoba i-available ukuthi yena afike athole amafomu akwazi ukuthi athole i-passport.
Unkosazana Victress Mathuthu ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokoto sixoxelaye ekwele South Africa. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesilisa owayethethe untombazana owayele minyaka yokuzalwa elitshumi lane uMemory Matshaya yena obhubhe ngesikhathi ebeletha. Umsolwa uzamiswa enkantolo namuhla ngecala lokuya emacansini lomntwana. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Mnangagwa uzahlangana lezinduna zemaNdebeleni ngomgqibelo bekhulumisana ngokutshiyeneyo okugoqela udaba lwegugurawundi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hawu salibonani, salibonani, salibonani balaleli baka Studio 7. Labasakazi baka Voice of America. Lana okhulumayo ngumandla, umandla umathambe sobo, umandla umathambe sobo. Obuya kogodlwayo umahlaba ayithwale. Nami lana ngiyakhalaza la. Ngiyakhalaza lokho engazalwayo, lokho engazalwayo. Lokho engazalwayo kusese eRhodesia, lokho kusese eRhodesia. Angaze ngabona nje impumelelo ezweni lakithi, ezweni lakithi impumelelo ayikho, impumelelo ayikho, kunjalo impumelelo ingekho, impumelelo ingekho, akula mali, akula lutho, akula msebenzi, ayikho nje into ehambayo. Kodwa siyabuswa nje, siyabuswa, into engiphatha kabi kakhulu. Siyabuswa thina lapha ngaphansi, abantu abadlayo kudla abanye abantu nje, abaphezulu ibona abadlayo. Thina ngapha kwelakithi ayikho into ehambayo, lokho engazalwayo. Into ezikhona lamanje lokho ezikhona ezashiwa ngabelungu ayikho into ehambayo, ayikho nje kumile ntsintsi. Into engicelayo bengicela nje abantu bakithi, abantu bakithi bavuke, bavuke straight, bavuke ngoba abantu bethu manje bayahlupheka. Abantu bethu bayahlupheka kunjalo, ayikho into ehambayo. Izingane zethu lezizukulwane zethu thina sesikhulile kumanje ayikho nje into ehambayo. Angiyiboni, angaze ngabona mina ilizwe elingalamali, elingalamali yalo elisebenzisa imali ezidlulileyo ezithatha ngapi tenga ilizwe linjani kodwa lelo ngumbuso onjani kodwa lo obuswayo. Abantu abethu manje bayahlupheka emakhaya, bayahlupheka kunzima, ayikho into ehambayo. Hayi kubi bafowethu, bobaba, bomama, bodadewethu, asivukeni sifisene amakhanda.
Ngiyabingelela lami bantu, ngibingelela lonke ko Studio 7 lini lisinikeza izindaba ezimqotho ezingelamanga. Ngiphinde ngibingelele njalo umthwakazi wonke jikelele kwelakithi eZimbabwe. Phakamisa izandla lonke ngithi linjani bakithi. Ngingaqeda isikhathi lapha. Ngiyezwa lapha ezinye inkulumo zithi thina kufanele sincedise abanye abantu lapha ukukhipha izandla. Ngithi bakithi, kanti thina njengoba sibizwa kuthiwa silaba abalutshwana ngesilungu kumbe bathi minority, kukhona abayimajority. Manje ke ngibuza ukuthi kanti encedise yini i-minority le-majority yini? Lokho kulutshwana kwake kwancedisa abaningi na? Eyami into engiyithoya ebantwini bakithi isizwe sikamthwakazi ilifanele libe kwazi ukuthi ma izanu isikhitshwa, izakhitshwa ngabayifakayo ma sebethanda ukuyikhipha ngoba bavele bayimajority. Angisakwathi ngizathini lapha baba, ngoba ma sethi amashona kubuye futhi kube sekuthiwa sile tribalist. Kanti angikwazi ukuthi manje sesibambe kathina abanye noma ukuthi sizakhuluma sithini, ngoba sithiwa siyabandlulula kodwa sizama ukuthi isiphawule. Engikutsho yikho khonokho ukuthi ebantwini bakithi bekunanzelele ukuthi izanu izakhitshwa nabantu beMpumalanga amashona. Ngikutsho lokho ngokuba abayimajority banengi. Ayenge lithi libalutshwane lithi liyancedisa abantu abaningi. Engingakutsho kunye nje ukuthi thina asibambaneni bakithi, siqinisane sibe le party ezasimela eParliament. Iparty okuzothi makuphuma ama-budget elizwe lathi sikhulunywele umuntu wesintwini. Mina ngokwami ngizikhethela nje noma ngingakabi lalwazi olutheni ngayo i-MRP. Ngimqinisa kakhulu futhi umqondisi moyo upresident wakhona, ngithi qina qhawe uvela umzabalazwe awuzange waba lula.
Sanibonani, sanibonani lonke basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke kuzindawo zonke kuphinyelela khona umsakazi waka Studio 7. Nginombono lapha lami izihlobo zami ukuthi ma ungafundwa ufike ezandleni zabaholi bonke, nje wonke umuntu ongumholi ohola iparty eZimbabwe. Nginombono wokuthi kunjani ukuthi lawa amaparty wonke azama ukubambana wonke, kulwise iZANU-PF ukuthi kuphume iZANU-PF. Omunye angazimeli yedwa athi mina ngingedwa, lo munye athi mina ngingedwa, ngeke iZANU-PF siyikhuphe. So siyacela abaholi bakithi lonke lelamaparty, ama-opposition party, ukuthi ngalingahlala phansi libonisaneni ukuthi madoda lapha sibambaneni silwise iZANU-PF iphume. Lokho okuningi lizokubona selilwise iZANU-PF yaphuma. Okunye futhi engikucelayo kakhulu kumthwakazi Republic Party, imthwakazi iparty lami engiyisupportayo, akula party ebengiyisupport eZimbabwe, ngiqale ngokusupporta imthwakazi. Imthwakazi bengicela ukuthi ngabe kuyenza ingathi mayikampena ikampeni ngokuthi bona bafuna ukuquma ilizwe. Ngeke bafa bakwenza lokho, 400 years bekulwisa lokho, ngeke bakwenza lokho. Ngeke kwenzeka vele eZimbabwe, ngitsho ngeke kwenzeka ukuthi baliqume ilizwe leliya. Okhulumayo Nkomo Mbuya Elupane, esigabeni sase Jabiwa, ungathi kana mawuthanda. Ngiyabonga.
Linjani, linjani bantu lonke kuStudio 7 basakazi elisakazele indaba zonke ezinhle ezizizwa ngemihla ngemihla. Ndethemba liphilile lapho elikhona. Hayi, thanda ukulibonga kakhulu. Mina ke angisoze ngikhulume okuningi, ngithanda ukuthi nje ngikhuthaze imathebhelele ndiyonke ukuthi hayi bantu bakithi, asiphephenini kuCovid njengoba nje sibalutshwane kangaka. Umkhuhlane lo singayekela ukunanzelela uzasiqeda, so ngitsho ukuthi hayi ngabe kuyavumayo. Siwuvikeni sibili ukuze sisinde. Ikakhulu ngithanda ukuthi ngikhulume ngabantu bakogodlwa eFlabhuzi laphana, eFlabhuzi yonke, mfisa ukuthi ngabe laphepha abantu bakithi emkhuhlaneni. Ngiqine ekuthandazeni, ngiqine ekulandeleni konke engabe kuncedisa ukuthi umuntu aphephe kuCovid. Ya, hayi, nokuthi ngibingele nje abantu bonke abaseFlabhuzi laphana, Avoka, Vokola, Simambithi, Mapeume, Mbembesi laphana koBhikimani. Ya, lonke nje ngithanda abantu bakithi nje indawo zonke, labanye ngabaqambanga nje laphana kobodeke zidenje lonke ngidanya, lithanda abantu bakithi. Ngiyabonga msakazi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 0302-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende weMelika usenzele amhlophe umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe ukhetho olwenziwe ngeviki edlule yiyo. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye uthi njalo uhulumende weTanzania wetheswa icala lokubusa ngocuku. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi uzaqala ukuvumela uZulu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esithathu mhlaka 20 ngenyanga ezayo. Lokhu kwaziswe izolo zingatsha ezibona ngezempilakahle ezigoqela e-Center for Disease Control and Prevention kanye le-Food and Drug Administration. Umongameli Biden laye ugcizelele lumbiko esithi kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu ukuze kuqiniswe amasotsha abo omzimba ngoba amajekiseni amabili ahlatshwayo elahlekelwa luhlonzi kungedlula inyanga eziyisishiyangalombili umuntu ehlatshiwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Rafael Mthombeni.
Ibooster vaccine le bengingakayihlolisi sikuhle kodwa ke ngibona ngathi aluba ngabe abantu abahlatshwanga leyana eyokuqala unalana ama-doses amabili okuqala ngabe kulabantu abaningi kakhulu abagulayo khathesi. Ngibona ngathi yona leyana eyokuqala ama-doses lana avikela abantu abaningi kakhulu ngoba ungakhangela khathesi umumo wezinto kuyona le variant le i-delta leyayi kuyahlupha kodwa kuvuliwe izindawo kuyahamba kuyasetshenzwa kuyaphilwa kwenzwa kungenxa yokuthi abantu abaningi bavikelekile ngaleyana ivaccine yokuqala.
Ijekiseni yesithathu le ubona ilakho ukuhuga labo abala ukuhlatshwa yini kumbe ilakho ukwenza vale ngamandla besithi vele amajekiseni la kasebenzi.
Lokho kokuthi bazahle balele kajana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi bazakufa ngoba kwinto lokhu kufuna ukuthi kuvikelwe lo akufuni ukuthi upongwenza ngathi kuthiwa ungukhanda liyatshisa unguntamo kayigobi unguntamo bomvu wena kawulaleli ulihlo ngandlebe hayi owento lokhu kuza kugulisa kuphela kuzabagulisa sekubagulisa njengalapha bakithi eTexas abalayo uhlatshwa yibo ozokubatshaya kakhulu. Okusidanisa nje ukuthi kukhanya sokugula labantwana ngoba abantwana babengela choice ukuthi bazikhethele ukuthi bayehlatshwa kumbe bangahlatshwa nxa kuyukuthi abazali bengayithandi ivaccine yona leyo angithi labantwana ngabasahlatshwa manje sekugula bona kukhathesa abantwana abangazange babe lesandla ukuthi bakhethe ukuthi bayafuna kumbe abafuni.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Biden uthi amasotsha eMelika azasebenza nzima asuse zonke izizalwane zaleli lizwe ezizinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 ezikwele Afghanistan. Abantu laba babikwa beminyene egcekeni lendizamtshina ngoba bebalekela iqembu leTaliban lona eligenqule uhulumende ngesonto. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu 25 nge-COVID-19 izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi yakhe awokuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele uMnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.